Iningi lezakhamizi kulesi sabelo libhekane lendlala embi, njalo inkokheli yezigaba ithokwenza umumo ube mubi kakhulu ikuqonga amahlayana kwentengo yokudla okugoqela impuphu lomumbu. Isaka lomumbu eziphaleni ze-Grain Marketing Board libiza phosa amadola alikhulu lethumi elilodwa $110 okuyintengo enganeliswanga abaningi. Ngakho amakhansila akulumango athi uhulumende kumele engeze uncedo lokudla kuzakhamizi ngokuphuthuma. Amakhansila la ebekhuluma emhlanganweni ogoqwe ngumsakazi we-Voice of America Studio 7 usebenzelana lenhlanganiso ye-Media Center ngolwesibili eGwanda. Ukhansila ka-Ward 17 eFumukwe eGwanda South, umnumzana Ephraim Nyathi, uthi ziningi izakhamizi ezihlaselwe indlala ezidinga usizo.
Uhulumende ulayo imizamo eyokuthi ancedise abantu abadubekileyo, sinamabanarebo ngokudla. Iloba besilela asobonke abakutholayo, balutshwane abakutholayo, kodwa baningi abakuswelayo. Kusho ukuthi kule mfuno sibile khona ukuthi abantu bazuze ukudla.
Omunye njalo ukhansila unkosikazi Lobukhosi Malila omela uWard 4 eStanmore eGwanda North uthi ngaphandle kokusilela kokudla izakhamizi sezithwele amagabha avuzayo ngenxa yokutholakala kwamanzi.
Kulezinye indawo esisuka kizo ezilamadwala, khathesi abantu bajiye vele balayinile emanzini, izikotsho zangkhona zisizinani. Bona ngani singenzelwa amadamu abemaningi. Uhulumende angasenzela amadamu abemaningi, singenelisa lathi ukuthi sibe le-water pipe system, ingasincedisa kakhulu.
Amazi kakhansila Malila lakakhansila Nathi agcizelelwe isakhamuzi unkosikazi siphathisi wenkalo wesiLikwe, yena othi ngempela umangoyisela leziko emzini emningi.
Indlala ibhahile lapha kwelakithi eGwanda North. Into emangalisayo ukuthi indlala inkulu ingaka, la mabele lawo kade siwathenge GMB akhwelile. Wona ukubuya umumbu busabuya uhlangene sibili lenyawuthi, kodwa akhwelile ngoba subiza $106 usufaka le-transport $113. Inkomo sezicakile ziwesi ziyacuba, abangazange banelise ukuthenga stock feed vele sokuqalisile ukuhlinzwa sibili.
Umqondisi wenhlanganiso emela abesifazana bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Kiwane uthi loba isimo sesisibi kakhulu emakhaya, uhulumende ukhanya ezigoqele izandla nje.
Uhulumende uncedisa ngani ezintweni azifaka ku-constitution ukuthi yizo okumele ziphakamise ubuntu bomuntu esithi ngamalungelo abantu, ama-rights. Sikhangele ezempilakahle, sikhangele ezokudla, sikhangele amanzi, sikhangele khona ukuqhathwa nje kwabantu, sikhangele lemfundo yabantwana. Kuyasilela kakhulu, kumbe sithi asikasiboni isandla sikahulumende.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu abayizigidi phose eziyisithupha 5.7 million bazafuna uncedo lokudla elizweni lonke jikelele kusukela manje kuze kuyefika isikhathi sokufuna ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.